So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 kwenkwezi 2022 Chris Gande endabeni zethu namhlanje isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Lawosomabhizimusi unganazelela amabhizimusi abaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kuya kunyanga besebenzisa i-interbank rate adlalela wo-200 siya ngokuthenga.
Uzulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini noneli sanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezizo ezithumeza ukudla.
Izidumbu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Colinborn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isilinganiso sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo emkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachume aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe, okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamaphitshane sithi irate isizama uyabo ukudinga irate ngokungananzelela i-258 iba ihambe imbijana nje oseyabamba i-interbank rate okuyi-rate ebeseyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo i-rate yokuqalisa ukukhangela nxa sidinga i-rate ngoba i-auction rate yatisenzakala ibi-more controlled rate that does not reflect the economic activity ikakhulu ungakhangela ama-fees ukhangele imali adirekulator khonapho auction imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithe ivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi amabhenki adinge eyabo ukuthiwa i-interbank rate kube lokuyi-rate umuva kwe-rate yemabhenki esetshenziswa ithiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Ungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportion liyabe ingani ayikugatshana kakhulu ku-black market okwenza esithi arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu ethethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kube i-business okuyikade sokusebenzakala ukubana abantu bebethole imali ku-auction kulokuthi bayisebenzise nje bazithengisele ku-black market bebuyele beyedinga ku-auction so kuyi-business njalo sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
ukulahlekelwa lohlonzi kwedola leZimbabwe ngalindlela kutshoni nxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini
osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi abaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga besebenzisa i-interbank rate adlalela bo-240-250 kusiya ngokuthi uthenga nga ukumuva kwe-government rate or election rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubukhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo-250-280 so abakafiki ukuthi banga-affectwa i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi sebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela isikhathi esiningi obhizinisimeni obethuba lobuhwaba ngoba lokuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abazirholayo beziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi ade zikuthenga izolo zengasakwazi ukuthenga namhla.
Ireti lomkambo wensitha esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi ireti yakhona ibisingaphi ku-black market?
Amareti e-black market adekehlukene ungakhayela kubulawa besidlala ngaboreti wabo-360 between 330 and kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lowe-reserve bank. Alala amareti abehamba kubo-400 kusiya ku-425 kwezinye indawo bo-450 ubhanwa kwe-lending kube le-impact encane kakhulu ngoba amaningi nje ayehlila ko-410 420 but ireti nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola okunganani.
Umnumzana Richie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. UZulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuthi kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association, unkosazana Debra Mkasa, uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho osibili obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imkhankaso wokuthi lezibhaye i-Zimbabwean product siwubona ongamuhle ngoba ezethu impahla asisekuthenga sesizagijima futhi khapha ama-borders sisiyathenga izinto ze-South Africa leze-Botswana esezingasela duty zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengobana kade sesiqalise ukuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo eyabe ingathi iphezulu. So ngokwenza njalo sibone ngathi uhulumende lokhu edlala lathi ekujima esiphendukisa sijima irelay engapheliyo okuthi ngapha sikhankasele ukuthi senze izinto zethu lathi sibe ngabanye ababisa imali elizweni. Cine ngasaphumi leyo mali ngoba sagcina sengasala production ekhanyayo. So thina njengathi ama-cross border lama-vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lowo mthetho usufeva ama-foreigners usufeva bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali itaxi thina ngapha sibhadala ama-taxi achiyeneyo ukuthi siphakamise imikhono so labana ababengasabhadali kungasela lutho impahla zabo zingena njalo le mali imikhono yethu yawa ngoba imali yabe isifuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiyahoda khonale e-South Africa leyabo-Botswana.
Unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma le Studio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini nelisanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezizo ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo kugeza lokuwatsha ivunyele ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancedisa kakhulu ngoba kusho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ezise-South Africa, Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezizaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lo somabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuyele egrocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyoka njalo, ukubona njani wena?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze zisweleke abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi yi-smuggling liyani ezakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi impahla kazisathi ngakali kangako eborder, iduty yakhona kayisekho kangako kumbe ikhitshiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba beborder bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyovu kumbe yalokho kugango ngabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumele-ke zibhadale iduty. Khonokhana sesingathi ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khona phana eborder, ngoba wonke umuntu usezathatha goqela into ezithize okumele badale azifake phakathi kwabochubela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha kugcine kukhrosela ezinye impahla ongamelanga zikhrose ezingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli elithethwe nguhulumende ayisiki ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo phose ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade khonokhana-ke kutshengise ukuthi i-department umbe singathi lugatsha lwezezimali solumatasa solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende malangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwe ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhuyani. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibona ukuthi ezinye impahla ezitolo bezezingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke indlela aphendula ngayo zona ezo zonke izinto ekathi sesenzakala khona ukuthi impahla zingene mahhala lezi ezokuphekisa lezi okuwatsha, lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe ngugubo Matanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi besokuyi-reaction yokuthi abantu bese bethe bona hayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela eyesabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hayi abantu sebezathola nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe. Nje lokhu kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda ukubhalwa ngumangutsha lapha namhlanje esitsho ukuthi hayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-Financial Intelligence Unit.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini weBucks eColenbourn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokwenjiwa uMnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo akwazakali ukuthi abantu laba abavela ewange estezi emaswingo legwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho ukubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eZimbabwe lithi lizagcina liphuma kuhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lilempondo zendlovu ezingaba lentengo eyi-$600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazivelayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7, uSigabade lo okhulumayo insizwe ekhulumayo ithele. Ngiyalithanda abasakazi bami lonke ngendaba zenu ezimnandi. Mina ngifuna ukubuza abasakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikamfakazi zibangisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha nguRafael. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zidide abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngomndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe? Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. Ubulelani ngapha uyabhizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe, uRafael naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asisakwazi thina. Futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi bababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjani bezilefike kumzilikazi ngamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichale okafanele ukuba nengene esikhundleni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7 lonke? Ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC ibandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi ema universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazali abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesibe sisinceda kungasenani. Izana mina ngabazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga. Inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangwazi izinhlizweni zethu si strike ngobuningi. Ngoba khayela nini, emadorobheni uhamba abemsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababe rumaruma behamba hamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So i strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu si strike bengagijimela uyabhala kuma paper andaba bethu abantu aba strike ngabantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bebe belandele bejabulela ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besi strike. Ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu. UIsaiah uthi yena lithembe ama biza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle kahle ze political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advisor abantu bezano bachiyenini zwaningi. I-triple C siyalinxusa ithi lina buyanini ngobunene zaphu ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. Ilizwe leli lingalunga shwe iqiniso lihle, abantu bonke abakuzano PF kuzabalungela nabo, obabugawule kuzabalungela. Umongameli wethu uMhlonishwa baba Mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina. Ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba buchamisa the triple CC ngokuwina, ngokuwina abakwenzile kuma-by elections this week. Bathole 7 izanu yathola 1. Inguquko sithi inguquko phambili, inguquko sukuma Zimbabwe omuhle, inguquko vota Zimbabwe omuhle, inguquko yakha Zimbabwe omuhle. So ngaba le nguquko sizasukuma, kube le nguquko siyevota, kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu. Ngiyabonga amahlabezulu.
Salubonani Studio 7 kundawo zonke lapha elikhona. Hayi, lami ngidinke ngikhulume nje kwanamhla, mphendula lindoda engizikhulume ekuseni Tiyoni ibuzo ukuthi manje njoba mangabe kutuchamiso sengawina, laba abantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani? Hayi, laphana ndoda, mina zawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo. Laba abantu abasemaplazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yofanele ukuthi bebuze bona ukuthi benze njani, ngoba lalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kunokuthi beyakhe, ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayakhi. Lina laqhubeka liyakhe emaplazini ngala ihlakaniphile ngalafaka inkomo kumzeni kadesi ngale yabeluke livusa ilizwe lezinyama lithengisa kunokuyakhe imkhukhu phakathi emaplazini, into ezingakhanyiwe.
Salibonani kuStudio 7 khona ngathi America labalaleli bonke. Mina ngilaphelwa kwelu lapha. Hayi, thokozi imbuzo yabo Mnangagwa ukuthi uyingalile imbuzo engcolileyo engasiphathi kuhle, kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli ekuthiwa ibhondi leli sokomali lokho. Bakuyala ezitulo, bakuyala vele abakuvumi. Sifuna iyusa, iyusa imali ethengayo, mali mali yabe sifuna ujaha lo angeni. Lokhu wabondibale lokhu le yefe yakhe lokhu ahambe kajani ndibale kabonti yehluleka kathe sazoyehluleka ukuzinika le bizo, ibizo lephathi yakhe kugobhela umalemu. So into zabondibale siyakwazi ukuthi ngokunye kwezingatsha kwezanu-P F ndibale labomonsola labomaduku, hhayi sisebenzi ngawo, sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo. Ngiyabonga ntungamili labogande Gibbs sisusithandekile PJ Mavedas abojonga labo ndoda engiyichazayo abayithi Mani Blessing labo Ivan Makotlu ndoda kuqinga lapho uDanono welangeluhle elwagwelo jepire.
Ngiyabingelela kuStudio 7, ngiyabingelela kuStudio 7 le ndaba lena e-trade fair. Ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho, njengoba abantu most abantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela, isisiza kuphi, sibenefitha kuphi kukho or kukhona ababenefithayo abazohlala bebenefitha kithi nje sisizwa ngegama ukuthi kune-credit fair yakhona ayilancedo kithi ukuthi isisiza ngani, angiboni ngokuthi isisiza ngani.
Linjani kwa-Studio 7 linjani? Ntanda ukulitshela ukuthi lapho ngizwa nhlala nsizwa lapho imthokazi Republic Party sithi kuzaqhunywa ilizwe, amaNdebele kabambane wodwa. Badala kathesi isikhathi sokuthi amaNdebele kabambane wodwa kasikho lapho. IZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izandla, inkinga izandla lapho. Kasisafuni izinto zokuthi amaNdebele thina esitonge lapho asivumelani lamaNdebele lokho abakutsho. Thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izandla. Lokho kuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izandla. Siyalicela bazali, siyacela 2023 asivoteleni sisiz chiyane lezinto eziningi. Njalo ngiyamuzwa lo mama lo weparty yakhe lo uthiwa nguRinda Masalila lo. Hayi. Lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izandla, kasifuni into zabo mama. Omama basho ukuthi bazavotelana bodwa. Hayi, asikho lokho. Thina kasikho kukho konke lokho. Sifuna ukuthi kuphume izandla sonke, kasivoteleni sisi bazali, asivotele ngiCC kiphizana singakhiphizana konke siza kubona lokho okulandelayo siyabonga
sanibonani sanibonani lonke yimi enabhadlayo ngasenzithi umnankagwa asisafuni imali yalapha esihlezi kwaafrika ilizwe lethiwa afrika athi sifuna amayusa marandi imali mali bona sebeduka ukuthi bafuna ukusiloya ngapha kodwa sikhuluma iqiniso so izana ayisela power yokwayo ukufuna
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama-Republicans kukhetho ama-primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama-Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubese Buffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Joe Biden uhambile wayekwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi laye uthintekile enhliziyweni yakhe unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele ukuthi engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isenzakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula amahlayana abantu babulala asindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana ukuthi le nto leyo kufanele ukuthi ayiphele le nto leyo ngoba yinto engalunganga njalo kancane.
Nxa ukhangele kahle kahle imbangela engaba ibangela kuyini ongaba kubangela lokho?
Iqiniso bakogande elingafihlwayo emgondleni ngelokuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukundlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokho awake bakubona kusenzakala ikakhulukazi emazweni ase-Afrika ukuthi bagcine bebona abakhiwe bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokhwana ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicocosa esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuna ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale benama-bad records, behlale besemajele sonke isikhathi, ubotshobotshelwa amahlayana, ubulawa amahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sibone kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala mahlayana nje ubona ungani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu kande ukuthi nxa ukhangelela izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba usiyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakeni lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula ukuhamba usiyathenga umbhobho. Yinto othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators alizwe laseMelika bangaphi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka kodwa-ke bayitshaya indiva. Ibona ikakhulukazi ilizwe leMelika ukuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthengiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo ukuthola ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyile ndlela okuyiyo lakathesi yokuthi khona umuntu nxa esiyathenga isikhali ufana nomuntu uyathenga isinkwa, okuyiyo into egcina isenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. UBarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana nalesi, okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala izibhamu ezingekho emthethweni ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.